So siyakwazi ukuthi yingoma liculo laculwa umongameli uRobert Mugabe waze washona ukuthi athi ama-sanctions atalishens mabantu beZimbabwe ama-sanctions lokho ama-sanctions lokho kodwa akuzange kwenze nelihluko. So umbuzo esizobuza ke yena umongameli u-Emmerson Mnangagwa ukuthi yikuphi osokutshintshile okuzanje ukuthi elakhe ilizwi lilalele singayilaba abafaka ama-sanctions bengazange balalele uRobert Mugabe kumbe liculo nje naye oqhubekela ngalo phambili njengoba lalivele liculwa ngoba nje njengoba izinto eziningi azenzayo indlela abusa ngayo ikhanye nje yafanana lekaRobert Mugabe. So umbuzo lo ukuthi-ke kutshintsheni okuzayanje ukuthi uTrump athi hhayi sesisizwa asilalela nini sibasize ngalokho kuthiwa ku-buy time ukuthenga isikhathi nje ukuthi asibeni sikhulume lokhu isikhulula phambili sibusa nathi silicule lelo cule laliculwa ngurobert Mugabe njengoba walicula aze wakhishwa yibo kungela munye umuntu onesileyokumkhupha.
Uthe leZimbabwe selivulele abanye ukuthi basebenze kwezokwethula kwembiko ama-media reforms njalo uthi kwabunjwa inhlanganiso ye-Pollard.
Hhayi izami inkinga imasiyibheka imbali yayo ukuthi iyenelisa vele ukwenza izinto ibisihlaba umkhosi itshela umhlaba ukuthi sesenze lokho kodwa laba ababe be-on the ground bekubona ukuthi akusoqiniso. I-Pollard angithi yakwazi sonke ukuthi asonto eyamukelwe nguye wonke umuntu seba abantu abanjengabokhuphe uma ukhangelisisa kungani sebakompromisa basebenze bekhangelisa edini lezano i-MDC isadonsela le. So ukuthi akhulume ngePollard if into enkulu impela esivunane abantu bezimabho basilovunane ngayo bonke kungamanga.